Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uzaqalisa ukuhlawula izisebenzi zikahulumende amabhonasi kusukela ngomnyaka ozayo ngoNhlolanja. Inkampani ye-Econet yethula uhlelo olubizwa ngokuthi yi-Elevate olokuthuthukisa abatsha abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, 25,000. Kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-MDCT leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Lifuna kuxoxe ngani kusasa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Kulayisitoku lamhla sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo kuwhatsapp kunombolo yethu at 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp na ku Facebook ku VOA Ndebele.